Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 20 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni seState House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakathesi sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadingakali khona.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa ngesilinganiso esiphezulu Zulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho kwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba ebevele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngisho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni seState House kobulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBerry Area Park kusasa ngehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izizalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo eState House andubana agcotshwe kuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini. Makukhulunywa ngezanophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwela seZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu langendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lomgqibelo owaphambi kwakusasa mhla ka 21 May 2022 eBerea Park naseBerea kusuka ngo 10 ekuseni kusiya kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphele nini kodwa umsebenzi uqala ngo 10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni lowo?
Kulomhlangano isilo kukhangelwe ukuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe esokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi abanye sebetshontshela abantu sokunobugebengu obukwenzakalayo obunye bezwa ngabantwana besilo baseZimbabwe sokulento eziningi kakhulu ezizakalayo lapha. Yikho isilo siphakamile ngale kwelikamthwaka ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo laba ngathi bahlulekile ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi zokuhamba imfanelo ezinjengezimali zokubhadala. kudala ngoba siyakwazi ukuthi ukuya leZimbabwe kuyadura especially umuntu mayengasebenzi kuyadura uzayithatha ngapi manje ke isilo sithe ngcono sibuye lapha sona sizoqoqa laba bantu labo abalesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani le transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kulele lasemzansi
kubakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abezenkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abaningi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazaba kuzoba la ma representatives abo kulowo mhlangano lo nyabona
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukaMnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba iyehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokushabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuthiyene okugoqela inguquko emele yenziwe phambilini ngokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa wethu nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiyethule izolo phezu kwesimo somnotho osokulethele uZulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF umnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
silale ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakade sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe leli lifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho okudingakalayo okulokuthi abantu belethi inqakunga amanzi engavuza ngale kuthiwa ngumnangagwa kuthi ngale nto zingawonakala ngale kuthiwa ngumnangagwa kanti umnangagwa nguye opompa amanzi ebekuzeni ngani upresident umnangagwa ngoba opompa amanzi ezambezi kumbe amagesi yonke umnangagwa umnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amazimbabwens bekhangele basole khonapho lapho okungasethezwa khona
Baba Pepe nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilo pholisa njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhatshe Chief Executive Officer nxa uChief Executive Officer angehluzeka ukubuya le-tenor around strategy uyamxotha uyamxotha so uMnangagwa is candidate yokuxotha ngoba ngichief executive officer weZimbabwe uyehluleka so he's a candidate yokuthi laxothwe ngoba uyehlulekile ukubuya le-turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bembikela ngabantu labo ababe bele benefit ye-corruption naleyana engikhulume ngayo ukuthi ikhona
ngiphenduke kuwe ubaba Gawule Intengo esikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 khonapho. Abanye bathi lokho ikwehluleka mpela kuka hulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gawule.
Baba Nkomo mina kangivumelane lakho konopho ukuthi abantu bengabaleli into abayihlolileyo yonke into eyenzakaleyo abangayithakazeleliyo bese besiba le blame abayisa kupresident. Umthuli uyasebenza kodwa kulabo bantu abamehlulekisayo abantu babona abamehlulekisayo bafuna ukwehlulekisa yena upresident ngokwakhe bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe ngoba umthuli uyasebenza ubusuku lemini amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli yebo nokuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukuganga ngapha emkambo wemali ungakhangela ngakhonokho umthuli kade kuzama kodwa sokungazisa sokusafisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu kanti labantu abakhoza ama-prize siku zonke izitolo ezingapresidenti mnangabwa yini kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni.
Baba Pepe ungusomabhizimusi lawe, yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba umnangagwa lapho?
Uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu. Okokuqala, nxa umuntu esithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market, uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa i-record. Umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabe esazakala ukuthi ngubani, i-address yakhe ingaphi, usebenzela ngaphi, ngoba information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakunika imali kufanele ukuthi ibe khona. Shuwa nxa kuwukuthi kunokuganga okungalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho okusebenzela yena lowo muntu khona okugangayo bambona uhlubona ukuthi khona bayokana kucatha ngomunye njengentethe wakuqala lokho. Okwesibili, nxa uprezidenti enguprezidenti olalelayo ukuthatha ngapho ukuthi amakhombi ayevele efakwe nguprezidenti lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa esazakala ukuthi athwala abantu uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani?
Umnumzana Abednego Bebe ngoyibandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke, okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo. Amafutha okupheka ayisilinganiso se 2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili 2200, kuthi i 10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili $2000. Irayisi eyi 2 kgs isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa 899. Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili $120,000 ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye. Kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuzayo okwedlula abesilisa ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Otilia Sibanda, umgcinisihlalo ogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba evevela abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitsho lokuziphilisa, and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba ungawuthumela umntwana esikolo engelanto eyidlileyo ungenelisi ngitsho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale, kwenza umntwana lemfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elambile uyaphambaniseka thizi ezifundweni zakhe. Izinto zikhwele okudlulise amalawulo njalo omunye omunye lo munye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo intengo azilingani phakathi kwedolobho okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda
labo ke abesifazana abalama business benza ngcono yini sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukene
kulabo abalama business angila themba ukuthi bayaphumelela ngoba katheso sokusenzakala wena uthule business yakho ulama gross akho phambi kwama gross akho kulomuntu ohlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwama gross akho okudala ukuthi ibusiness lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli kulabo abemfika abathengisa okuncane omama abathengisa amatamatisi bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu ngoba kuyenza lezi zinto zabo zicine zingapheli ngendlela abazithengisayo okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ngumgogodla womuzi umgogodla wendlu ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe abantwana babuya kumama besithi silambile ubaba layo uyabe khangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence abantu beqatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo loba ade ngubaba ongelalaka kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye ngoba sonke siyathengisa njengabahlali njengabomama wonke umuntu uyathengisa
lo ke ngonkosazana uTilias Banda umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC yabo
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende usefake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phecheya. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela okuhle kodwa. Yeah, ngingamoshi isikhathi ke lapha okhulumayo lichagwane elikhulu ukhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelaseplumtree ngokuzalo. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uma ngaphazami uthi bebekhuluma ngendaba ezedata kwelaseZimbabwe uthi bathole ukuthi khona no idata lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe akusukuthi idata iyadula idata ayiduli ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khona apha kwiSADC kodwa into eyenza kubonakala ngathi iya yadula ibuyanga baseZimbabwe bezisebenzisa seZimbabwe ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo kuphela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza cha idatha alibizi and ukukhulumile impela iqiniso wathi no idatha lona kalibizi phela ubuyanga yibo abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza so ke okwesibili nizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumholi we EFF Zimbabwe indoda leyana uma kuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitator uJulius lo kaMalema I far away from ukuthi ibe seduze nokwenza kwakhe ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu futhi angingafuta akazwakali nje ukuthi ufunani laba bantu nje yilabantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi hey ndoda ntimande ngibuthwa ntimande ukuthiwa whatsoever yena loyo hayi ndoda no akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini yeah ngibonge abantu bakithi amen kuleyo ndawo
salibonani studio 7 ningani ayitina siyaphila yabonga bakithi ikuze lisipha zona izindaba ezimnandi bonke ngamini ngomo sithandekile emhlanga alasesiyandlovu osesiya Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu udayalizo umsebenzi womuntu hayi lesiphathela indaba ezinhle Chris Gande umlondolozi ndlovu khona le Harare hayi indaba zimnandi alikhethe ihlangothi ngithi ke ngiphawuleke lapha udaba bakithi laba bathi bona isizo sikamthwazi kasivula amehlo sikhethe inkokheli yaso ingaphi inkokheli ezakhipha iZANU-P F bakithi yekelani ukuduhisa abantu yekelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika-2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthokazi ke litshela abantu ngoshamisa ozakhipha iZANU-P F lobumnangaga othiwe ngalapho nguye umuntu asivoteni sonke singumthokazi le mthokazi kayivoti iqophile awani khipha iZANU-P F sawini ukukhipha iZANU-P F sasibona ke njengomthokazi ukuthi senze njani sisitepha forward after kuphumizana alikho iqembeleli kangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukaChamisa siyakwazi lishona yini kodwa yeke lilani ukucriticize abantu ngokuthi ye umhlobo bakhe but asibhekeneni asizweleni usizi bakithi abanye abafeduka basegoli bakhuluma ngokuthi ye uChamisa yewatwati umthokazi watwati bayohlala lapha kuze kube nini bebizwa ngumakorekweni nazi le Botswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners bakithi akenivula amehlo yini elivale kamehlo lina elikhuluma ngemthokazi yini elibulala abantu umqondo yini futhi selithela abantu ibilebile emehlweni ukuthi uyangaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze nasi into kumele siyenze yena uChamisa wangena selikwanisa uku-address indaba zenzabo ugugula konto
mbingeneni basakazi we-studio 7 nabalaleli mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelana abantu angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi ngoba i-CCC ayikaphathini izwe lasezimbabwe yona iZANU-P F ngoba kudala yangena iyenzelana lina lingamasabhu namapholisa asesigabeni kumele liholiswe iZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele ilinikeze imali ngoba iZANU-P F yiyo ephethe imali yelizwe i-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala lina lingamapholisa asesigabeni lingamasabhu iZANU-P F yiyo ekumele ilibhadale yiyo ehlulekileyo angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile iyehluleke ngaphi nini ngoba i-CCC akaziphathi ilizwe and loko okhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British oro ini iZANU-P F thina siblame iZANU-P F yiyo nje esimoshele ilizwe iZANU-P F ngoba yiyo esembusweni yiyo edlalisa imali yelizwe nakhona loko okhulumayo ukuthi abantu batshontshe igolide abantu beZANU-P F yibo abatshontshe igolide nothi abantu be-CCC abeZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele libhadale hayi bobaba awuyilandele kahle i-politics uyilandele kahle sibini hayi sibonge umama wasempelengwano
ngiyabonga isihlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni selungu seZimbabwe siyovota siyafisa lokufisa ukuvota kodwa sithulwa into yodwa bese semakhaya ngo-December kuzange ngikhulunywe ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya lentshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungane angaze ngizwe langelanga lilodwa abantu bekhuluma ukuthi bebebhaliselwa ukuvota angaze abantu babhaliselwe ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyisa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicela ebalungwini sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngamaholiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupha zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka khonoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezi khulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupha zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa sibukuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyele emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikuyo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha ngilokhu ngisegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthenga izifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenye indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igama thamsanqa
alubonani balandele bestudio 7 linjani okhulumayo ngumdlovini ngisekwele botswana sesesiyide isikhathi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abachiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo sichumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana izanu inkinga yethu enkulu izanu alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izanu siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha elesicc elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthwakazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izanu aze singakhiphani izanu kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebheleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke esibhekane lazo ziphuma kuzanu izanu yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izanu eyabuya lezinto lezo so ungangena iqembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
babakandimiri Blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Mavelas Mike Hove Atat Goriwa Thomas Silpasi Nurai Jena Loida Moyo Mangujwa Chingre Madondo Owero Rutendo Mawere Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uzanai Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Dunga Mili Ngomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anastasia Ndlovu, Mulondolozi Ndlovu. Neva Katisiya, Tinokurangarirai, Nebasa Guru, Ramakasiya, Basara Maita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni seState House. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela viki elichukela.